Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kuzibandlela 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili.
Thina siyakwamukela siyinhlangano ukuthi hayi, at least inkulumo leyo isizohlalwa kuxoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo.
Kuyathokozisa ukubona i-United Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqalakhele kangaka.
I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwindaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili kuphela nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amashumi ayisikhombisa 75 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezintathu 3110, kuthi abahlatshwe esibili labo baphose babe linani elifanayo 3007. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 787. Ngompalakazi inani labantu ekade bephethwe ilumkhuhlane ngasikhathi sinye liqansela yaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000, kodwa kathesi selehlela yakunkulungwane eziyisishiyankalolunye kuphela 9,661. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe alivumelani lenkulumo ezilakho ukuphehla udlakela oluqondiswe ebantwini bokuza eziphuma kwamanye amabandla aphikisayo. Amabandla la akuqela ele Patriotic Alliance elithi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingela maphepha kumele zixotshwe kweSouth Africa. Amalunga aleli bandla ake abhoda eJohannesburg engenela abo kuza ezindlini lasezitolo zabo esithi kabaphume baphele kulelo lizwe. Umkhokheli webandla le-EFF uMnumzana Julius Malema laye uke wabhoda ngamahotela lamakhefa wona athi aqhatha abo kuza kuphela etshiya isizalwane zeSouth Africa phandle. Egqiba umhlangano we-ANC National Executive Committee lekhotla izolo, uRamaphosa uthe ibandla lakhe kumele libe yilo elihamba phambili ekukhulumeni ngendaba ze-immigration njalo lingaze lavumela inkulumo eziphehla ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe izizalwane zaseSouth Africa. Uthe ibandla lakhe kumele likhuthaze abaza kweSouth Africa ukuthi badinge amaphepha afaneleyo ngoba leyo kuyindlela elondoloza ukuthula elizweni lakhe laseZansi e-Afrika. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Uhlupho olukhona lapha eSouth Africa yikusweleka kwemisebenzi namathuba kuntsha nozulu waseSouth Africa jikelele. Lokho kubangela ke umuzwa lo kungathi abantu sebezizwa sekungathi abantu bokuza baningi. Futhi ungananzelela imisebenzi injwayelo yabantu baseZimbabwe yiyo ke mhlawumbe awangathola abantu baseSouth Africa nawo becompeter kuyo. Pho ke lokho vele kunawo lowo mthelela wokuthi abantu baseSouth Africa sebengazizwa ngathi bona sebegudluzekile emisebenzini bese bezibuza ukuthi kungani abokuza beyiba abakhanya besebenza kuleyo misebenzi. Uma simlalelisisa kahle thina uJulius Malema kasimuzwa ethi abantu bangaphandle kabangabi khona, kodwa ukhala ke asithi yena abantu emisebenzini ngokuqhashwa lapha kube lezilinganiso ezibukisa ibalance yokuthi kunama-locals kanye nokuthi phela sekunabantu bangaphandle abasebenzayo. So angeke ngimgxeke mina, ngithi mina hayi abanye abantu bathi usehlamukela ayilutho, angiboni ukuthi ulo muzwa lo ukuthi abantu bangaphandle bangasebenzi. Kubuzwa nje kuphela ukuthi into yakhona inesilinganiso esilinganayo na. Nathi asibeni ngeqiniso ngoba akuzwakali kahle nathi kwowethu umuzi uma singazithola abantwana abasebenzayo beyi-9 out of 10 kumbe sebeyi-10 out of 10 abalapha ekhaya bengasasebenzi. Kuyadala lowo mthelela wokuthi abantu bese bengathi sebechophana.
Abakwamanye amazwe ubona bemthemba yini uRamaphosa ikakhulu abeZimbabwe nxa sikhangela ukuthi uhulumende wakhe sowamisa uhlelo lwama-special permits?
Noma bengamthemba kumbe bengamthemba abantu, iqiniso ukuthi ungumongameli weSouth Africa and ma esekufaka ukuthi babone ukuthi ibandla libusayo kuzomele lidingide kakhulu lendaba, thina siyakwamukela siyihlangana ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuxoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono. Endabeni lokuvala ama-ZTP nakhona nathi sikubona ukuthi kwenziwa ngesi kafu and ukubukeka ngathi kwakule pressure evela kubo Put South Africa First nezinhlangano ezazifila akungathi kuvi ukurinywa kwe-ZTP. But ingcazelo esiyitholayo from uminister yikuthi hayi i-special dispensation yayingeke ihambe unomphela, kwase kumele ifike lapho ekhawula khona ngoba yayivele iyi-temporary measure abantu bazomele bamigrathele kula ma-permit. Njengoba sasishilo ingxoxo ziyaqhubeka nayo i-Home Affairs naye uhulumende wase-South Africa nenhlangano zonke ezi-progressive ukuthi kuboniswane ukuthi abantu bonke laba ade sebechithe iminyaka elishumi lanye bekuma-permits la specially kuzokwenziwa kanjani ngabo, ngoba vele okwakubenze bangena kulawo ma-permit ukuthi babengakhwalifayi kula amanye. So siyakwamukela kakhulu ukukhuluma kukamongameli.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council lukhangelelwe ukuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe ngolwesithathu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso esizimeleyo zisithi ukwephulwa kwamalungelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuyaphambili. Umhlangano lo uzaqhutshwa kusetshenziswa inhlelo zabomabonakude, njalo umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 lango-2016. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuhlaziywa kodaba lwamalungelo abantu eZimbabwe kuyinto eqakatheke kakhulu, ikakhulu nxa kuhlaziywa emhlabeni wonke jikelele, ngoba kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo samalungelo elizweni leZimbabwe sidinga ukuthi umhlaba usifakele isibuko esikhulu kubhekisiswe lokho kwenzakala ngoba kunengokwenzakalayo okungahambisani lemithetho yomhlaba lamalungelo omhlaba aphiwe ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke kuyathokozisa ukubona iUnited Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqhakatheke kangaka okutsho khona ukuthi kasisodwa ekuhluphekeni kodwa bakhona njalo abanye abafaka udaba lwethu ku-agenda.
Uhulumende Ncube kuyini esingakhangelela ukuthi akutsho emhlanganweni lo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngakolunye uhlangothi?
Njengenjwayelo uhulumende uzathi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo kasoza vume ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela thile ngendlela zonke ngokuba kuso sonke isikhathi kusuka ngo-1980 khona lemuva ubehlale sithi lizwe uliphethe kahle kuthe sekufika lokho kwe-Universal Periodic Review okokuxoxisana komhlaba wonke ukuthi kuncedisana ukufakela izibuko lokho kwenzeka kwamanye amazwe umnyaka nomnyaka kuso sonke isikhathi kusenziwa lokho uyabe sithi yena into zonke zihamba ngendlela efanayo enhle kakhulu. Ngakho-ke kawumangalisa ukuthi uzalandula uzaphika athi akulalo trend lwenzayo lubi kanti ke inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezamalungelo abantu zizakubeka nje ngoba kucacile zakubeka njalo kucacile ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela enkulu kakhulu eZimbabwe.
Kahle kahle iZimbabwe ungathi isilela ngaphi kundaba zamalungelo?
Ziningi kakhulu indawo lapho kusilela khona. Singabangala nje udaba lwegugura wondi lona ngokwalo ngaphansi komthetho womhlaba kulalokho esithi lilungelo lokwazi, the right to know, ilungelo leqiniso, the right to the truth, ilungelo njalo lokuthi kulungisiswe okuyabe konakele, the right to a remedy. Wonke lawo malungelo ayephulwa ngokuphathelene lodaba lwegugura wondi ngendlela olwenzeka ngayo lokho bengazakala abantu abanyamalalayo abafayo. Kanti ke kakukalungiswa lutho, baningi njalo asebenyamalile kusuka ngosikhathi segugura wondi kuze kufike namhlanje lawo malungelo alokhe engalandelwa. Kanti ke njalo siyabona abantu bengavunyelwa ukuvota abafanele bavote okusho ukuthi bayavinjelwa ukuphatheka ekubusweni kwelizwe. Kanti ke siyabona njalo abantu kabavunyelwa ukuthi badoyitwe emgwaqweni bakhulume lokho abakuthandayo. Ilungelo lele sithi freedom of speech, le freedom of expressing, le freedom of association, le freedom iright to a peaceful assembly. Ungabala ngokuwa ngokuningi bawo ayephulwa amalungelo avikelwe ngumhlaba wonke jikelele.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uhulumende weZimbabwe uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Uhulumende weMelika uthi ibutho leZimbabwe akumelanga lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thise. Uthi ibutho leli kumele liziphathe ngendlela ehlelwe yisisekelo sombuso sona esithi ibutho kumele lifikele umuntu wonke lingathathi hlangothi njalo lizehlise libe phansi kombuso oyabe ukhona. Linkuthazo yethu lweyisigodlo seMelika eHarare sona esiqhuba umkhankaso ogqugquzela uhulumende weZimbabwe ukuthi acande indlela ebalulekileyo ezakhokhelela kukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo kanye lakuma-by-elections aza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Isigodlo lesi sithi njalo abezombusazwe bonke kumele batshiyane lodlakela. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Isigodlo seAmerica siyalahleka ikakhulu owakuqala ngithanda ukuthi ngithi isigodlo seAmerica kasithi khona kuqala kususwe ama-sanctions akususwe izijeziso zenotho ngoba isigodlo seAmerica sikhanya sifunwa ngureferee. Yibo bafuna ukuba ngo-referee emumweni wethu weZimbabwe. kodwa wona berefera bemile opposition ngoba bathi bona akube lokhetho olunje kodwa bedala ama sanctions ukuthi abantu bazonde benze ukuthi abantu bazi umvukela uhulumende bavukele uhulumende bavote bezondile ngenxa yomumo wama sanctions ngokunjalo laba bantu abaqale bona balungisise umumo wama sanctions basuse ama sanctions ngabe singuba le stage ukhetho lweZimbabwe njalo abaqale bona baye yenza ama electoral reforms khona ngale America ngoba undoda lo obe khona uTrump uthe yena ukhetho lutshontshiwe kabalungise bona uqala ama electoral reforms khona ngale America uqala ababona utshani elihlweni lomunye kwelabo elisho kulogodo yibo ulahleka kwabo abalabo khona ukuthi ama ukhetho alukuhambi kuhle eZimbabwe nanilani ngokwabo lokhu thina ama silandela ama guidelines iziqondiso zokuqhubela ukhetho silandela iSADC asikho eAmerica thina ukuthi bazafuna ukudetectela iface yesitshele ngathi thina we belong to SADC iSADC sikhamba leSADC ekwenzayo iSADC ukuphethelwe kuleSADC yilo lwenziwe eZimbabwe lokho abasitshela khona lokho asikuthathi ngaphandle kokuthi bona bale interest yabo ukuthi bancedisane leopposition ngeregime change agenda abalayo
izeki layo bathi kumele ibe lugatsha oluzimeleyo olusebenza kungela kungenela kwabezombusazwe ikakhulu iZANU PF
amvumelani layo iblame lay enikwa iZEC ukuthi iZEC ayenzanga lokho iZEC ayenzanga lokho iZEC iqhuba umsebenzi wayo ukhetho luba khona ngo 29 March mangumongameli sekhulumile ngakho ke konke lokho kusenziwa iZEC iZEC kayikhethi bandla iZEC ya iyo ebizela esikweni amabandla atshiyeneyo ukuthi angqikilane ngokunjalo ukhetho lulungiswa yiyo iZEC iZEC ilungisile uhlelo lwayo uhlelo lwalulandelwe ama-elections akhona ngo-26 March ngokuningi ngokwana i-blame game le yenziwa yi-opposition ukuthi abantu bekhala bethi hey lokhu akwenzakalanga hhayi abalaleli inhlelo zeZEC nxa ziphuma bazilandele abantu bahambe berejista ukuvota ngesikhathi sikhoneso esibaliweyo yiZEC iZEC iqhuba umsebenzi wayo kuhle okumangalisayo asambeni siye phambili ngokuvota
umnumzana believe kaule lilunga leZANU PF aba mabandla aphikisayo afana le MDC alliance bona abahlezi besethesa iZANU PF umlando wokuqilibezela kukhetho bathi bayavumelana lamazi emelika selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi insanganiso ezizimeleyo sezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulume iqiniso ngokwephula amalungelo akwenzayo emhlanganweni we-United Nations Human Rights Council ozahlaziya umumo wamalungelo kuleli ngolwesithathu iChronicle ithi ibandla leZANU PF izolo limemezele amavizo alabo abazancintisa belimele kuma-by-elections ephalamende aza kwenziwa ngombimbitho kodwa abazancintisa kumakhansili abakaziswa isikhathi sembiko yenu
injani Studio 7 ngiyalibingelela ukuseni elihle ngithi linjani lonke bentanda nje ukuthi ngingene ezombangazwe lapha kakhulu emaphathini akithi isindebele kuemarapini lezapho ekasibangilisa ngilesifiso ngokufisa kwami ukuthi aluba izaphu ingangena ekhethweni loma by-elections kumbe next year ingadobha bengifisa ukuthi iyenze zona izikhalazo lezo ezishiwo i-MRP ezikhaliso ezikhalelwa i-MRP la i-MRP yenze zenezi izikhalazo nxa ngeneyadobha ekhala ngazo manje ziyenza okufananayo besayide lokhu kokuqumilizwa hhayi ngiyazi ukuthi lapho ngeke azothi azikungake kube into yamanje kodwa bengicela ziyenze okufananayo abantu bakithi ezindebeleni sikhala ngemsebenzi sibangilizwe kwakankomo qondisi lisilwele bantu benkosi lisilwele badala bethu sikhala ngemsebenzi bantu siyehluleka nokuthi sibuye emakhaya sizosebenza lathi khonapha emapulazini la amancane ezikuwo siyacela bakithi sibe lathi bakithi ukuthi besikhulule abantu singavumele abantu bangaphandle abasuke eHarare kona babuya bezosebenza lapha esikhona umuntu nxa ukuthi ngwe eHarare ebuya ebuzovula ibusiness anikwe umthetho ukuthi uqhasha abantu bakhona apha ekhaya siyacela abantu hlwa asidingi okuningi noma lingathatha umbuso kodwa onokuma MP labo bani bani hlwa siyacela ukuthi elisizamele hlwa sizosebenza lathi emakhaya abantu konoko siyashiya konoko kuncane ayikho into ukugcwala abantu bempumalanga kuphela lematalent umuntu ufika avule ibusiness abuye labantu bakhe thina sizosebenza ngaphi bantu benkosi siyacela mqondisi moyo lo sibangilizwe siyacela ukuthi lenze into efananayo njalo libambane.
Selibonani ku studio 7 ndingela bonke abasakazi ku studio 7 ngikule ndawo likamqondisi mqondisi ngokangeni kokhetho kangeni kokhetho thina sifuna ukumvotela sibaningi abatsha sifuna ukumvotela kangeni kokhetho sisamsupporta thina
balibonani emsakazweni wakithi emsakazweni wabantu emsakazweni wakuthwakazi sibonge kakhulu ngezindaba ezimnandi elisinikeza zona sizaphinda njalo ngithi ngicela kakhulu abana liyanikeza isikhathi esiningi ezihlanganisweni zakithi okwamanje sengathi nje liphinda futhi linikeze amandla ezihlanganisweni zasesozibele eziseHarare ngoba likhona eminye imibuzo lapha abantu abayibuzayo ngenhlanganiso zakithi ukubonisa ukuthi inhlanganiso inhlangano zakwethu azinikezwa ithuba eleneleyo ukuthi zizichazise zazise abantu ukuthi zona zimelele sicela kusiya phambili sengathi unganikeza kakhulu isikhathi kunhlangano zakithi OZAP, OMRP, OMLF, OMLO, umhloko womoyesizwe, obheji likaZulu, lezinye njalo esingazaziyo ngoba ziningi inhlangano zakithi lapho kodwa azazakali. Sibonge kuleyo ndawo, ngithemba le audio izobhekisiswa, ikhangelisiswe kupromote inhlangano zakithi. Come 2023 abantu tothi bayazazi, bazi futhi futhi bavotele bani. Siyabonga.
Hallo, hallo, hallo. Njani yonke basakazi abalaleli ngihloniphe enkulu sithi linjani lonke sisithi lapho elikhona sicela lazi ukuthi umkhuhlane wecorona ubhahile bantu bakamlimi sicela nilandele izixwayiso ezikhulunywayo hey thina besikhala ngendaba le kachamisa leyabo makhupu umonzo ebizo besicela ukuthi uchamisa angabe kuthiwa uyatshintsha ibizo kusesemanje ngoba into ekhona esiyibona ukuthi khathesi angithi ibizo leli lizalokhusa lizagcina abandala ekhaya bengakwazi ukuthi bavotela i-MDC Alliance kanti sebevotela uMonzora maybe bona bafuna uChamisa ke eyasokusiba kuyaba confuse abantu abadala besicela ukuthi uChamisa angabe uyaphela uyanika ibizo kusesema then ebesekhampena njalo wazisa abadala emakhaya kakhulu ama-rural areas yikho kakhulu okuney'nkingi ngoba abadala abaningi babengakwazi lokho. Ngiyabonga ngamaphosa ngikhuluma yila ePortsmouth.
Balibonani basakazi baka studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngibeke nje egcekeni indaba yabo Monzola labo Makhube. Makhube lo Monzola abangahlali la ngabantu. EMDC inye kuphele kaChamisa. Lokho ukuthi Monzola, lokho ukuthi Makhube eMDCT ngamandlwani wonke wona lawo. Monzola awula bantu vele ngubani ozathona kulandela njengoba Monzola sokuzondwe edlula Makhube. Lawe Makhube uzimotshela isikhathi sakho akuda muntu nje ozathona ezihlupha nje ufotela wena ethi umbuza thini Makhube. Ngizama ukuthi ngicele nje kimi lo Monzola ukuthi ngabe yabuyela kuMDC enkulu lathatha iharvest house lathatha imchina yonke lathatha izinto zonke nawu lamhlanje izinto lelazo kodwa sicela sehluleke ukuthi lina liye phambili lina yini iline lathatha izinto ama office lemdula kuJolupe nakho esikuthoyo ukuthi come 2023 lapho elizobona khona kuhle ukuthi umumo uza kumanjani vele kasifuni khona ukulibona ngisho kancane kumbe ukuthini lamhlanje campaign amonzoro abalinika itruck yamasotsha ukuthi izolilinda livumelizana uPF yangena phakathi kweni yiye lidlalisa kubiso elezidoli so asazi sizobonana kuground emhlabeni kampina lizo kichini
Studio 7 labasakazi bethu abasiphi ihlelo ezimnandi kangaka ngiyadana kakhulu ngezenzo zika Thokozane Khuphe lo Monzora Bungana abantu abadlala ngabantu labo. Asebethatha abantu ngani ngabantwana. Akula nto abayenzayo ekhanyayo. So ubona bakulelayo ipower. Ipower ngabana ndaba lo ufundi belungisela abantu. Into engibonangani ngabangcono ukuthi abantu abathiyane labo. Kungangcono leli uvota ukuthi ivotele ukhuphi labo monzola labo. Thiyana ndaba abantu labo. Abantu abale confusion yabo.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kukhale imbhobho enkambeni zamabutho kwele Burkina Faso izolo. Amasotsha esithi afuna inkokheli yawo ixotshe umsebenzi njalo ekhonona ngokungaphiwa izikhali ezifaneleyo ekulwisaneni kwawo labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. I-Voice of America yona ivika ukuba uhulumende wele Cameroon uthi usevule uphenyo kulandela ukufa kwabantu abangamachumi phose amavili 17 ababhubhele kwenye i-night club ngemva kokulumatha kwayo umlilo. Abanye babantu laba babikwa bebebukele imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken uxwayise umongameli wele Russia, umnumzana Vladimir Putin izolo ukuthi engalokothi ahlasele ele Ukraine ngoba lokho kuzabangela ukuthi ele Melika labangane balo betheze iRussia izijeziso zenotho ezilukhuni. UBlinken wethule amazwi la ekhuluma emsakazweni we-NBC. Amazwi kaBlinken aza ngesikhathi inkulumo phakathi kweMelika leRussia ziqhubeka phezu kwalolu daba. Amazwe angentshonalanga agoqela yona iMelika leBhilithane athi iRussia izama ukuhlasela iUkraine ihluthune lelo lizwe ngemva kokuba uPutin ethumele inkulungwane zamabutho elizwe lakhe emngceleni weUkraine. Umongameli Joe Biden laye usekubeke kwacaca emihlanganweni aseyenze lo Putin ukuthi engavele engene ngodlame kwele Ukraine baza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho ezizalimaza umnotho walo. Elebhilithani lalo lazise izolo ukuthi selithole impiko ethi uPutin uzama ukuhlasela ele Ukraine ngenjongo yokugenqula uhulumende okhethwe ngabantu ukuze lifake umongameli osekela uPutin. IRussia ithi ayithokozela kancane lokuqhela kumanyano weNATO wona ovikela amazwe angentshonalanga. Ukraine izama ukuba lilunga lalumanyano okuyinto engafunwa yiRussia. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.